bona kuqhakathekile ukuthi obaba laba babili befake ilizwe phambili. Yebo, kuqhakathekile ukubana umongameli welizwe nomnumzana uChamisa behlangane ukuze bekhangelele ukuthi inkinga esilayo yomkonomi, inkinga esilayo kwezombusazwe kulungiswe. Kodwa ukuxoxisana khona lokhu kungapheleli kibo kuphela. Ukuxoxisana khona lokhu kumele kugoqele abamele ama-church, labamele ama-civil society, ukwenzela ukuthi inkulumo le ingajuli kumbe ingajongi kuphela ukwabelana amandla, kodwa ekulingiseni isimo somkonomi welizwe ukuze sikhande umbono omutsha njengamaZimbabwe okhangele ukubana sibe ngabantu abangcono, abantu abalemsebenzi, abantu abalezindlu, abalamanzi ahlanzekileyo, abalomhlabathi, abalimayo, abathola intuthuko, inhlalakahle, lokunye okuneningi esikuthola ku-constitution yaseZimbabwe. Kuqakathekile ukubona bekhulumisane, kodwa njalo kungapheleli kibo. Inkulumo le kumele igoqele inhlanganiso ezimele amalungelo oluntu, labamabandla bama-church.
Lezi inkulumo eziphakathi kukaMnangagwa labanye abakhokheli bamabandla aphikisayo ezingelazo inhlanganiso ezizimeleyo ezifana lezeno okhuluma ngazo, ubona zihamba njani zona?
Ambona kushiya khatshana. Kuqakathekile ukubana inkulumo le ijuliswe, inoniswe, igoqele inhlanganiso ezimele amalungelo oluntu. Inkulumo le kumbe ingxoxo le igoqele njalo abama-churches, igoqele labamabandla aphikisayo abagoqela o-MDC Alliance, ukuze kwangasikhayela labo bayithola phela i-almost 50-45%. Kumele sikunanzelele khona lokho ukubana labo balesapoti yabo ukuze iZimbabwe iye phambili. Kumele sixoxisane labantu bonke abathiwa ngamaZimbabweni, kungabi ngama-political party amalutshwana nje axoxisanayo. Ukuxoxisana lokho kuqakathekile, kuzatshengisa ubukhokheli balabo abasiholayo kwezombusazwe. Xa bengafuni ukuxoxisana kuyabe kutshengisela ukuthi yizihwaba ezingakhangelanga abantu beZimbabwe, ezingafihleli okuhle ebantwini baseZimbabwe.